soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ku Studio 7. Ngomvulo mhlaka 6 kumfumfu 2018 usithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikhwelelani ifiwe lingakhwelanga. And bona, what are the authorities saying ukwela kumchova, because they are silent. I've not seen any news. Zama salaries are increasing yet umchova ikhwelile and we have to go to work.
Abezimota ezithwala uZulu kobulawayo namhla bakhweze imbadalo yemchova isuka kumasenti angamachumi amahlanu i-50 cents isiya kumachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75 cents.
Company ndala imtina yangkona la isimdala, so ngikuba nemtina leyo irenewe wi technology enja, so ufunakala ke ukubona kube ubana kube lama partners le process yokuthi ama partners angasincedisa ukubona se renewe plant.
Inkampani yeCouncil yakobulawayo epheka utshwala eyingwebo Brewery iphakathi kokudinga abangatshala imali kuyo emizameni yokuyivuselela. Odokotela abalwela ilungelo loluntu benhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bakhuthaza uhulumende ukuthi aphange alungise udubo lokusilela kwemithi yokwelapha elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abezimota ezithwala uZulu kobulawayo namhla bakhweze imbadalo yemchova isuka kumasenti angamachumi amahlanu i-50 cents isiya kumachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75 cents. Intengo yempahla eziningi ezidingakala empilweni yansuku zonke yabantu layo ikhuphukile kubangelwa ikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kanye lokuqonga kwesisindo sedola leMelika nxa liqathaniswa le-bond note. Iningi lithi selizibona libuyela esimeni somnyaka ka-2008 lapho abalahlekelwa zimali eziningi basala bephethe amaphepha angatsho lutho. Intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intengo yokudla kanye lokunye okusetshenziswa nsuku zonke ezimpilweni zikaZulu kuya kukhuphuka okungela mkhawulo kungela ndlela yokukuvika. UZulu sephilela evalweni lokulahlekelwa yilokhu asekusebenzele iminyaka eminingi ngenxa yokukhuphuka kwentengo. Abahamba ngezimota ezithwala uZulu bavuke bebona amaphepha ebazisa ngokukhuphuka kwentengo yemichova. Kungasikhatshana babona intengo isikhutshuliwe. Amafutha ezimota aya elokhu esilela njalo esetholakala emikambo yensitha ngoba emagalajini kule ndwendwe ezingela mkhawulo. Unkosazana Amanda Moyo uthi imichova yona ikhwelile kodwa iholo alikhwezwa, ngakho uhulumende kumele angenele kulokhu ngoba nguye yedwa olamandla.
Ikhwelelani ifiwe lingakhwelanga. And bona, what are the authorities saying ukwela kumchova, because they are silent. I've not seen any news. Zama salaries are increasing yet umchova ikhwelile and we have to go to work.
Umnumzana Dumisani Mpofu osebenza ukuthengisa amafutha ezimota ngudlu uthi bona akula abangakwenza ngoba bedinga impilo. Umpofu uthi abamagaraji bayabazisa bebanike amafutha bona bethole imbadalo encinyane lapha.
Fiwe ligcwele emagaraji la ingafika basifonele singaveli beyidiliver bathela imota kumbe 5 uze kuthiwa siphelile sebefonela thina amadila sesiyayithatha ngezigubhu siyikhiphe sesiyithengisa phana ne-black market dikho siphila khona akula nto esingayenza.
Abanini zitolo bona bakhala ngokukhuphuka kwentengo yemali yakwelemelika mihla ngemihla okwenza behluleke ukuthenga impahla zokufaka ezitolo zabo. Izitolo ezinye zikhuphule intengo kaningi ngosuku olulodwa, ezinye zigcine zivala ngenxa yokwesaba ukulahlekelwa yimali. Umnumzana Nkululeko Mhambi uyalandisa.
I situation de inzima le because ama rates akhuphuka I think every minute. Thina ama retailers abezitolo ezincane we end up closing. I spoke kubangani bami abayi 3 namhla bavulanga because ama rates down.
Abasebenzisa imota ezithwala uZulu basebunzimeni obukhulu ngoba intengo eyiyo eyeqiniswa bengasayazi ngenxa yokukhuphuka kwezinto. Abahamba imango emide bona bakhangelane lobunzima ngoba imali abahamba ngayo bengelaqiniso lokuthi izabaphendukisa. Imikambo yensitha yamafutha yona isihle yavuka njalo ngokuthengisa amafutha ezimota ngentengo engaba ngamadola amathathu kulitha eyodwa yepetulo. Njalo abahamba ngezimota bathi akula abangakwenza ngoba bewafuna amafutha kodwa bengawatholi emagalajini. Kukonke lokhu uhulumende ungenela ngokukhuza abantu ngokuthenga kakhulu besiyabeka emakhaya esithi akula sizathu sokwenza njalo kodwa uZulu kakukholwa lokhu uqhubeka ethenga. Impahla esilelayo igoqela ukudla, amafutha ezimota kanye lamaphilisi emavinkilini athengisa imithi yamafamasi. Intengo yempahla yendlini isiphindwe kathathu kusiya phezulu okuyinto eyethusa uZulu njalo ilakho ukubangela ukuthi ukungahlaliseki kuqhubekele phambili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, inkampani elungisa amafutha okupheka eSFS Wilma namhla isole osomabhizimusi abathengisa amafutha ayo ngentengo ephezulu isithi lokhu akukho emthethweni. Ezinye izitolo zibikwa zithengisa isigubhu se 2 liters nge $10, kodwa inkampani le ithi isigubhu kumele sithengiswe nge $3.70. Ithi njalo ilakho konke okudingakalayo ukulungisa amafutha enela isizwe. Ngokunjalo ithi uZulu akumelanga esabe lutho. Umbiko weSFS Wilma lo uza ngesikhathi intengo yempahla ezitshiyeneyo iqhubeka iqonga mihla namalanga. Imbadalo yomtshova la ibikwa ikhwelile namhla isuka ku-50 cents isiya ku-75 cents kobulawayo. Untungamile Inkomo Studio 7 ubuze ingcwethi yecubungula izomnotho welizwe umnumzana Reginald Shoko ukuthi kuyini okubangela ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla lokho.
Lokhu kuqale ngemva kwe-monetary policy eyathulwa ngu-governor eviki ephelileyo. Ikakhulu bekhala ngokuthi uku-ring-fence akwenza i-US dollar ne-RTGS kwenza abantu bapanika in terms of the value of ama-RTGS transaction abalawo nama-balances abalawo kuma-bank abo ngoba bebona ngani i-explanation ayinikayo ikhombisa ukuthi yena akutsho ukuthi bond ze-US dollar e-1:1 akuyisikho njalo sokuphelile. Abantu babesebona ngani ukuthi gcina i-value kwabo ikuthi bethenge izinto behlale bele-stop whether ngaka-basic commodities oba kuyini i-commodity angayithenga ayigcine esabona ukuthi kungabe kuhamba njani. Lokwenze ukuthi sibone siba le more money chasing a few products on the market ekuzakhweza ukuthi kuyakhweza ama-prices. Kuyinyo i-reason awayo ama-prices ehambe phezulu. On the other hand is that people generally they are now trying to offload ama-bond notes ukuthi begcine i-value in foreign currency. So lama-shop lawo azama ukuavoid abantu abawaflodayo bayokhweza ama-price so that they maintain value, irrespective value. So generally it's a panic that is within the economy that we are facing at the moment. Ukuthi wonke umuntu uzama ukugcina i-value ngoba ugovernor wehlulekile ukwanika i-confidence yokuthi ibond lakhe lokho elisasebenza njengoba yilo. Ikakhulu yesetsho ukuthi hayi ibhenki kayiseparate ama-akhawunti.
Ezinye isitolo kazisamukeli ibhondi kanye lokuswayipa nxa uthenga ngekhadi lebhanga kazisakuvumi zithi zifuna idola leMelika phambili. Ngitsho labathengisa amafutha okupheka abaphiwa imali yaphandle kwelizwe libhanga elikhulu lelizwe. Yinto ebahileyo yini la khona ngapho kobulawayo?
Ya kula mashop asesithiko khona certain products bafuna ama-US dollar. Ungakuzwisisa uhle uhle kuyukuthi veli product yami bona bayi-importile kumbe yile serious import component. So baba besenzela i-restocking yinto ekhona kathesi esikhona. Kula ma-pharmacies la kathesi asesithi asefuna i-US dollar beminye imithi esingelayo vele. Yinto esiyenzakele evuleke enzakala kathesi. Sesilabo somabhizimusi esingathi bangamagolosi bengazwangani kuyakhwela lutho lokwakho okungala component ye-foreign currency usekhweza ngoba yonke into isikutwakayo ziyakhwela. So okunye okuqakathekileyo ukuthi osomabhizimusi labo bame ekuncedeni lokusebenzeni akhona ukuthanda ukuthatha advantage yezinto ezebe zikhona.
Lo mnumzana Reginald Shoko ucubungula ezomnotho sixoxelaye ekobulawayo. Inkampani yekhansili yakobulawayo epheka utshwala eIngwebu Breweries iphakathi kokudinga abangatshala imali kuyo emzameni yokuyivuselela ngokuqala ithole imali yokuthenga imitshina emitsha elakho ukukhulisa ibhizimusi ilizwe lonke. Intathendaba yeStudio 7 Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Idolobho lakobulawayo selafakwa kuhlelo loluhlu lwezigaba zelizwe zamabhizimusi aqakathekileyo olubizwa ngokuthi Special Economic Zone okukhangelele ukuvuselela amankampani athile asedolobheni leli asavalayo. Umqondisi weIngwebu Breweries umnumzana Johannes Gumbo uthi imitshina yenkampani isimidala sokudingeka imitshina yakulezi insuku elakho ukuvuselela lokukhuphula izinga lokusebenza.
Isikhathazo zethu njengengwebu, iNgwebu yikampani yakobulawayo endala yakobulawayo, yikampani ele brand visible, ibrand eqinileyo njalo elempilo masikhangele the future. Kodwa okwenzakala kwathesi kubana nje ikampani le iyikampani endala, imitshina yangkhona la isimdala, so kudingeka ukubana imitshina leyo irenewe, imitshina leyi kuyi-technology entsha. So kufunakalayo ke khonapho yikubana kube lama-partners, process yokudinga ama-partners angasincedisa ukubana sirenewe iplant.
Ugumbo okwamanje uthi baphakathi kokudinga abatshali bemali ekuzameni ukuvuselela inkampani le ikhule iye phambili. Ethi bakhangelele phose inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola ekuvuseleleni inkampani le.
Lama partners, process yokudinga ama partners angasincedisa ukubana sirenewe iplant and then maybe give iNgwebu a national character, a national outlook as a business.
Usomabhizimusi wakobulawayo unkosazana Beauty Bule uthi lapho imali isitshaliwe iNgwebu Breweries bakhangelele ukuba umsebenzi wamathenda okuvuselela ubulawayo aphiwe osomabhizimusi bakobulawayo hatshi kwezinye indawo.
Sikhangelele ukuthi ubulawayo ikhule. Ma ikhula ikhuliswa ngabantu abaningi, but ikakhulu ikhuliswa ngabanikazi. Then sikhangelele ukuthi nxa kulama tenders abuyayo abenefite kumbe asize abantu abe local first, then nxa ukuthi sokuswelakile abe local sesingaya phandle.
Omunye wabosomabhizimusi uThembi Nkosi wena uthi kuhle ukuba lama special economic zone kodwa akuvule lawo mankampani avalwayo avuselelwe ukuze singathathi isikhathi sisakha.
I-special economic zone angixabani layo, iqondile kakhulu ukuthi sibe nayo. Kodwa impendulo ngiyithole kahle ukuthi wona lawana amakampani esivele sinawo amanye amaningi angasebenziyo siwathathe siwafake kulolu hlangothi ele-special economic zone. Sizananzelela ukuthi asisobe sithathe isikhathi eside sisakha, kodwa sizathatha isikhathi esifitshane sesisenza i-production njengoba sifuna kudliwe phela.
Ikhansili yakobulawayo ithi iphakathi kokuvuselela inkampani yabo, njalo uhulumende usethe wakhetha indawo zamafekithali ezibalisa iBelmont, iDunnington, iKelvin le-Imvimila ngaphansi kwemithetho yelizwe ukuba abafuna ukwakha amankampani balakho ukwenza lokho ngaphansi kohlelo lwe-special economic zone. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi sokuzamela kugunyulwe izisebenzi zakhe phansi kohlelo lokuthuthukisa umnotho oluthiwa Transitional Stabilization Program. Inzuzo kahulumende eyingxenye eyisilinganiso esingamachumi ayithoba nomunye i-90% iya ekubhadaleni iholo lezisebenzi zikahulumende. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uhlelo lwe-TSP wazise ukuthi kuzamele kugunyulwe izisebenzi ezizahlonyiswa ngolwazi lokuzisungulela amabhizimusi azo. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Apex Council eyiyo eyokukhulumisana kukahulumende lezisebenzi zakhe umnumzana Richard Gundane uthe uhulumende kumele akhulumisane lezisebenzi lezi andubana athathe amanyathelo.
Alright, udaba lolu kumele ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi izisebenzi zona zilama expectations aso. So kumele ukuthi kube yi-consultative process eqinileyo, bathatha isikhathi sihlale phansi amahlanganiso amelela izisebenzi zikahulumende. Sihlale phansi sizwe ukuthi kanti njengoba sebefuna ukwenza lokhu nabafuna ukuthi babuyenze njalo impumela yangkhona abayifunayo yithi lathi sibatshele ukuthi umumo wezinto umenjani ngoba kuqakathekile ukuthi abantu babe besemsebenzini umuntu angatshela umsebenzi khathesi kanti uzaphila njani bakhona labo siyakwazi ukuthi abafuna ukuthi nxa bengazi ukuthi inzuzo yangkhona injani imali abazayitholayo injani bangabuya sibile bathi hayi singasifuna ukuthi imsebenzi.
Siyabona ukubana udaba lolu selukwe lwaphathwa kwathiwa khona zikhona ezinye izisebenzi zikahulumende ezapho ngokufakwa nje ezingaziwayo lokuthi kanti vele umsebenzi wazo kuyini. Ithini ngazo lezi zisebenzi?
Ayikho engikuthoyo ke ukuthi baze baqatshwe uhulumende ubekwazi khonokho. So kuqakathekile ukuthi nxa umsebenzi wabo ukhona ngisho mina angakuboni ukuthi umuntu engaqatshwa ukuthi aphonge ukuthatha imali engasebenzi. Hayi lokhu kasikuvumeli phela ngoba yikho ukuqeda imali kahulumende ukuthi nxa kuthiwa khona ukupayroll kodwa umsebenzi wangkhona vele ungayenzi lutho. Hayi lokho kasikufuni lokho ngoba imali leyo esikhuluma ngayo kumele ukuthi ihambe iyesebenza umsebenzi wokuthi ibhadale abantu abayenza umsebenzi. Manxa sokuthiwa khona kulabantu abaphonge ukuthatha imali bona behlezi bengasebenzi. Hayi kayisikho khonokho, khonokho kasikuvumi. Kodwa-ke nxa kuyikuthi kulabantu ukuthi wakhona bangeniswe umsebenzi lohulumeni, umsebenzi wangikhona bewuyenza, umsebenzi besebenza sibili from 8 to 4 every day.
Lo ngumnumzana Richard Kunjani isiphathamandla senhlanganiso ye-Apex Council bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseGweru. Live talk lamhlanje silengxoxo lomkhokheli webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Nelson Chamisa ngisimo esiseZimbabwe. Lani balaleli lithole ithuba lokumbuza imbuzo ngalesi simo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikomiti yebona ngokulondolozwa kwamalungelo entatheli izindaba emhlabeni jikelele e-Committee to Protect Journalists ikhuthaza uhulumende weleBulgaria ukuthi acubungule imbangela yokubulawa kwentatheli izindaba yomsakazo kamabona kude we-TV walelo lizwe uVictoria Marinova obulewe ngempelasonto. Umongameli Abdul Hamid wakweleBangladesh usesayine umthetho we-Digital Security Act obona ngabaningi kakhulu abezindaba njengomthetho oncindezela ukwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo kanye lokuvimba uzulu ukukhululeka ukuthi umbono yakhe enkundleni zebulenjini ezinjengabo-Twitter, Facebook lezinye. Abenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bakhuthaza uhulumende ukuthi aphange alungise udubo lokusilela kwemithi elizweni. Inhlanganiso le ithi lokho kubangelwa inkinga ilizwe libhekane lazo kwezemali kanye lokuqansa kwentengo yayo sokuzaphazamisa ilungelo lokwelatshwa elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezada bathi kulilungelo lakhe umuntu wonke ukutholiswa ilungelo lokuthola usizo kwezempila kahle ngentengo ephansi njalo ngendlela eyemukelekayo. Bathi bakhathazekile ngodaba lokuba kusukela mhla ka 5 Mfufu uzulu osebenzisa ama medical aid card ukuhlawulela lapho beyedinga usizo kwezempila kahle sebesalelwa ukwenze njalo. Esinye seziphatha amandla senhlanganiso yezada le uDr Sikhululi Ngwenya uthi kuyadanisa lokho osekubonakala elizweni imithi ingasatholakala ezibhedlela la kumavinkili athengisa leyo mithi ama pharmacies.
NgokuseZimbabwe kuyazususizo yathola ukuthi imali yangkhona ukuthi uyibone kayibonakali ifunakala yangkhona ama pharmacies amaningi afuna ukuthi abantu bethenge ngama US dollar. Yabahola ama US dollar balutshwane. So ukuthenga imithi yangkhona kwe sokuhlupa.
Nxa ule medical aid pharmacy yahamba kiyo kwisikhathi bayathabala. So sicela ukuthi uhulumende ekhangele izindaba zona lezo zokuthi kanti imali indaba sengasathengi.
Lokwenzakala elizweni lapho intengo yakho konke iqansa, uDr. Ngwenya ethi kungokunye okuzokwenza baphazamiseke abathatha imithi yabo.
Zabona futhi ukuthi abantu abaningi sokuzahlupha ukuthi eqakathekise ukuthi ethenge amaphilisi yini adulayo kumbe ethenge impuphu lechukela. Okungcono yikuphi? Ngoba amaphilisi azabe enathwa ngoye wedwa abanye emulini awasoze bewanatha, so kezahlupha ukwenza yenzwe abantu abaningi betholakale bengasathengi amaphilisi be-defaulta kuma-treatments abo.
Ukuqonga kwentengo yemithi, uDr. Ngwenya uthi kuzaphazamisa impila kahle kaZulu weZimbabwe.
Le ndaba naleyo ukuthi okumele ulokhu ubhoda udingana la maphilisi, bhoda ungatholi izinto ezihluphayo zinalezo. La ma-prizes angikhona awemaphilisi atholakala yangikhona asekhwele kakhulu ukuthi ngasathengeki ngeningi labantu. So izinto ezisihluphayo zona ezenza ukuthi sithi kuhulumende akakhangalisi izinto zinalezo, kubonakala ukuthi kungayenzakala.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Themba Ndlela uveze ukukhathazeka kwakhe ngesehlakalo sokuswelakala kwemithi ezibhedlela kanye nakuma-pharmacies.
Udubo lungakabi khona kwakumele beqinise sibili i-foreign currency esikhuluma ngayo ethenge ukuthenga imithi leyo. Siyidinga, sithenga imithi esilungiswe kudala. Kwakungaba njani ukuthi ngabaqala kudala ukuthi benike amakhampani la alungisa imithi ukuthi bebanike i-foreign currency naleyo ukuthenga izinto ezifunakalayo lanxa kulungiswa imithi. Nga imithi kayishota, nga ikhona ezibhedlela langaphi langaphi. Kuyadanisa sibili ukuthi ubone ukuthi abantu abaningi izigulane siyagula sibaningi abalamachukela ama BP lakho konke, uze kuthiwa khona khonoko kuphilisayo empilweni yakho akusatholakali.
Usola uhulumende uNdlela ngokungazinikeli ukuqakathekisa impila kahle yabantu.
Njengabantu ababusayo siyabazi, siyababala sibili ukuthi nxa engagula uya emazweni isiyolatshwa khonale lapho kule mithi lakho konke. Kodwa yena ukuthi ebona ukuthi hhayi, njengoba mina ngihambile ngaya ngale ukuyolatshwa, kungenzekala njani ukuthi ngilungise okwangikhaya, lami ngilatshwe ngikhaya. Ngaba kwenzi khonokho engalatshwa yena engasila sokuphelele khonapho. Abanye abantu abasabazisisa ikuthi elizweni lethu abasibusayo abananzi impilo yomuntu, abalamsebenzi lo muntu. Ishortage le singakhuluma ngayo, kodwa ungabona sibili ukuthi hayi, amadoda lawa ayehluleka.
Abe-Trinity Pharmacy ngabanye abazise uZulu ukuba abesenelisi ukuthengisela abasebenzisa ama-medical aid leyo mithi, kodwa baveze njalo ukuba abadinga imithi ephathisa abalemvukuzane bezotholiswa indlela zokubasiza ukuba bayithole. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lwezempilakahle yehlule ngoba zibikwa beziphakathi komhlangano phezu kwalolu daba lokuswelakala kwemithi ezibhedlela kanye nakuma-pharmacies. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umnye wabo kamuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai owayengumkhokheli webandla le-MDCT, uMnumzana Casper Tsvangirai obhubhe ngomgqibelo ubekwe namhla ekhaya lakhe eBuhera, uMnumzana Tsvangirai ongaziswanga iminyaka yokuzalwa ubhubhe ngemva kokugula okwesikhathi eside ngomkhuhlane ongavezwanga izihlobo, umkamuyi uElizabeth Tsvangirai obikwa ephakathi kokudonselana impahla kamuyi lemuli kaTsvangirai ubikwa ubengekho emngcwabeni lo. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe losakhulayo webandla le-MDC uMnumzana Gift Ostalo Siziba obekhona kulo umngcwabo.
Ayebesiye-ke eBuhera lapho ebesiye phelekezela umnu uTsvangirai obelathekile njengoba libonile isekhila yethu ephathi lapho-ke bekubuye leadership upresident lama-vice president the youth leadership namaye ama-senior officials ayo party lapho ke okukhulunywe ikakhulu ngendaba ke eze party mayelana lokubambana kwethu lefemi Dr. Modification Sandra esamngcwaba njalo ke kunalowo muzi ekhulumile u-organizer wethu ukuthi ube sebike wagula nje khatshanyana ekwekhwe e-Midlands wabese edlula.
Ube kugulawa yini umkhuhlane womthethe?
Isimo siyazakala kakhulu njalo sikhulunywa ngabantu befemily. But-ke thina sikwazi ukuthi-ke ubeke wagula kwesikhatshanyana nje ingakadlula.
Unkosikazi kamuyi umnumzana Tswangirai yena ubekhona yini u-Elizabeth?
Hhayi, namuhle emngcwabeni ubengekho.
Bakhona yini abamanye amabandla ababuyile?
Besilabo abaphathi bendawo abemasonto abezayoja lamanye ama-methodist abesonto ezikhonapho njalo labosabhuku bendawo usabhuku bekhona-ke njengoba kuyibo abaphethe umuzi wasebuwera njenge-leadership ebekhona ukuze-ke baphekezele-ke umuzi.
Lo ngosakhulayo webandla le-MDC umnumzana Gift Ostalo Siziba ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseBuhera. Umqeqeshi weqembu le-Dynamos uLloyd Chikove uthi akusoze kube lula ukuxotshanisa impala ezimbili njengoba leli qembu lidlulele kwisigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku, ikanti kuligi lilwisa ukungagunyulwa esigabeni se-Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Iqembu le-Dynamos ngelinye lamaqembu amane afinyelele kwisigaba se-semifinal kumncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo yesigaba se-quarterfinal edlalwe ngempela viki edlileyo. Iqembu le-Dynamos litshayele i-Rentals nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembewu antu banakho ukuba umdlalo ufike kumlindi yacina abangamaqembu ngutshikelo bhanqa 1-1. Umqeqeshi weqembu le-Dimbare uLloyd Chikove uthi ukuphumelela kwawo emdlalweni wangempela viki kuyamthokozisa kakhulu kodwa olomhethehede ngoba iqembu leli libhekane le ngozi yokugunyulwa kwisigaba se-Premier Soccer League.
Unfortunately, we are fighting on two fronts.
Utubo esibhekana lalo yikuba yonke imidlalo esesiyayidlala iyabe ifana le-final kodwa sizazama ngamandla wonke ukuthi sizame ukuba siqede isizini yalonyaka siphethe okuthile kodwa okusemqoka yikuba iqembu lingagunyulwa kusigaba saphezulu.
Iqembu le-Dynamos lihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo yokutsho ukuba lingazithola selidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo nxa isizini ingafika emaphethelweni lingazange likhuphuke lisuke kuleyo ndawo kumbe nxa lingala lilokhu lithelela lisiyaphansi. Amanye amaqembu aphumelele kwimidlalo yeChibuku Super Cup ngabalisa eliphethe inkezo eleHarare City lona elinqobe eleHighlanders nge-2-0, eleCapes United elinqobe eleChapungu nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembeku kanye leleTriangle lona elinqobe eleNitrude nge-5-1. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abezimota ezithwala uzulu kobulawayo namhla bakhweze imbadalo yemchova isuka ku-50 cents isiya ku-75 cents. Inkampani yekhansili yakobulawayo epheka utshwala eyingwebu Breweries iphakathi kokudinga abangatshala imali kuyo emizameni yokuyivuselela. Odokotela abalwela ilungelo loluntu benhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bathi uhulumende kaphange alungise udaba lokusilela kwemithi yokwelapha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.